Ukuzinjongo omunye wabayikhombisa bethule inhlanganiso ye-International Olympic Committee ukuba bazancintisa kukhetho lokudinga umongameli wayo omutsha ekuqaleni komnyaka ozayo. Isikhathi amandla senhlanganiso ye-National Athletics Association of Zimbabwe uManuel Mpofu uthi uCoventry ulalo ulwazi olokukhokhela inhlanganiso ye-International Olympic Committee.
Angangena naye into enhle kakhulu kusayidi labomama, at the same time lesayidi leZimbabwe.
Olandela ezemidlalo uNicol Dube yena uthi baningi abangakhuthazeka impilo zabo nxa uCoventry engakhethwa ukuba ekhokhele inhlanganiso ye-IOC. Umdlali wenguqu lodumo uSiphanetsayimoyo uthi ukukhethwa kukaCoventry njengomunye walabo abakhankasela ukukhokhela inhlanganiso ye-IOC sekutshiye ingqobe kibo njengabantu besilisa abaphatheke kumdlalo wenguqu.
Amankazana wesoka bakhwalifaya ukuya kuma-Olympics eBrazil. Thina amadoda we-favorite, I think this is a challenge etshengiswa ngucast ukuthi la madoda le-stand up and step up, especially eBoreli, sibonakale lathi sizithuthe nje siyiso. It's a good thing and sifisela kuhle sibili ukuthi awuthole lo msebenzi eZimbabweans lathi ngazithola sesi-encouraged ukuthi simove forward qualify for ama-disciplines amaningi awe-Olympics.
UCoventry ukhethe ukuba ngumphathi ntambo wezemidlalo ngomnyaka ka-2018 kodwa bakhona abathi indlela aqhuba ngayo akusiwa ababeyikhangelele ngoba isimo sezemidlalo kwele Zimbabwe singakhwabitheki. UHalve Mncube ocubungula ezemidlalo uthi ule themba lokuba kunhlanganiso ye-IOC engenza umsebenzi oncomekayo.
Kupolitics yakhona kunzima ukwenza ama-decisions because masikhangele i-sports seZimbabwe kathesi besingathuthu and abantu abaningi ngani sebesola yena but ngendlela isimo se-sports seZimbabwe esiningayo akala influence ukuthi ayenze ama-decisions but ma ngikhangele mina ma ingangena ngale ku-Olympic Committee i-sports sonke nje jikelele eZimbabwe singathuthuka kakhulu.
Wayengumdlali wenqindi u-Ezweli Ndlovu laye uvumelana loNcube ukuba uCoventry engaphakamisa ezemidlalo nxa engakhethwa ukuba ngumongameli wenhlanganiso ye-IOC.
Akula muntu okwathi esukelwe wakhohlwa lapho ovela khona. Esikhathini esiningi xa esekupholisenjeyana la ma-president ama-association kuba lula. Ingathi yona i-region isadekhi yonke yena le kuma-sports angikhona engathuthuka nxa sesiye saba lo muntu onjenganalo. Kuyabe engamelanga iZimbabwe kuphela kuhlisa amazwe wonke la isadekhi ku-sports engangathuthuka kakhulu.
Abanye nje ukuba bazancintisa loCoventry ngababalisa umdlali wokugijima olodumo waseBritain uSebastian Coe, isizalwane selizwe leSpain uJuan Antonio Samaranch Jr. yena ongumsekeli kamongameli we-IOC osetshiya umsebenzi uThomas Bach, uJohan Ilias owaseSweden ongumongameli we-International Ski Federation, isizalwane selizwe leFrance uDavid Lapartier ongumongameli we-International Cycling Union, uMorinari Watanabe waseJapan ongumongameli we-International Federation of Gymnastics kanye loPrince Faisal Al Hussein waseJordan olilunga lebhodi ye-IOC. Ngimele studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanjini.